iqiniso yokuthi phela uyabe nikezwa ngubani ngoba kule board eyayivele ikhona yibo abachatshayo yibo abanikeza izimali amamanager babevele bekwazi lokhu sokuhambela lokuthi njengoba wayengumuntu nje wayezama ukukhankaselizana uPF umgabe wawo wayehlala eChumayela ukhetho lungaqali laphana ngoJune kusuka ngo-April May June 24 hours umgabe lokhu ekukhuluma ngokwezana uPF ku-ZBC or TV babembhadalela khonokho kade sebenqobile umsebenzi wake suphele sebezama ukuzivala amehlo ukuthi babengakwazi ngamaceli lapa
kuyatshengisa na ukubana ama-parastatus lamanye amankampani ayalokunye okufana lakhona lo
yikho kanye ngoba singaze sikhangelisise amanye amakhampani akahulumende ozesala bozinwa otel 1 on net 1 o GMB o IDC kumvele kula bantu abanjalo abanikeza izimali santando ngoba bayenza umsebenzi kwezana uPF yikho kuthiwa khona vele indlela abakontrola ngayo sector yakhona yama-parastatal kuvele ukuqondane lokuthi baqinise umbuso wabo abakwenzayo khonokho Superman banzela labo Jonathan Moyo fokuzivala amehlo nje kulobudlwangu dlwangu kulobuqili kulobusela uyazi abantu laba singazi sibakhiphe embusweni ubulungu esiyawukhipha buza sethusa mfowethu
manje kwakathesi kuthi wena
hayi phela ikho esikujephela ukuthi ukuthi ukhiphe umuntu nje abantu abanjengabejani uPF embusweni impande zakhona sezitshone kakhulu sokudinga ezinye indlela zokuthi bakhutshwe embusweni ngoba lezi esiyasizitshalele lezi ezizihamba kuma-election lezi sikhanya vele azisebenzi lutho ngoba phela vele antshi bakhona umnele labo uJwes Gazembe labo ochiweshe loba i-judicial system yakhona konke kuyafana vele mfowethu sokuzafana ukuthi thina abalwela inkululeko sihlale phansi sinikezana ingqondo zokuthi sesikhipha njani lowo mbuso lo okulokuthula phakathi kodwa kuyindlela etshiyeneyo kulalesi jayele nje ukucula ukucilwa nje ekhethweni.